Unkosazana Thabita Khumalo, unkosazana Senator Helen Mpofu, uTendai Masocha, uShelton Thembo, Elliot Mujeri, umeliqiniso sithole lo Tinashe Matimburi, ababotshwe ngomgqibelo besethesa icala lokupha abantu amaphetshana okubanxusa ukuthi baze ukuzophatheka ekutshengiseleni obekumele kwenziwe lamhlanje kodwa kwavinjwa ngamapholisa akobulawayo. Igqwetha ebelimele uMakhumalo labanye uMnumzana Godfrey Nyoni wenkampani yamagqwetha eMoyo and Nyoni Legal Practitioners emele njalo abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uchaza okwenzakeleyo.
U-Honorable uThabita Khumalo labanye bakhe babotshwa ngeSaturday babesemoteni yabo kungalanto emba babeyenza. So babona nje amapholisa sebalandelela baphaka eceleni komgwaqo amapholisa adlula. Kanti amapholisa ahamba kuyabacandamela phambili. Bathe befika ngale phambili amapholisa athi phumanini lingene emoteni yethu. Batshelwanga ukuthi babotshelweni. Sebethathwa beyiswetshabalala, befika etshabalala ngale. Sokuthi kuntambama lapha sebethathwa ke besiwa elweni order eBulawayo Central Police Station. Nayikho sebefika betshelwa ukuthi batshajwa ngokuthi kade befafaza information engasiloqiniso. So thina sesibuya lapha ecourt esifike sakucela kumanje ukuthi abantu laba banikwe ibail. Isinqumo sikamanje uthe khona hayi ngempela uprosecutor ade kukhuluma akusikho ukuthi constitution ethi khona umuntu kumele ancitshelwe ibail khona.
Kusenjalo umthethwandaba munye uMantshi Thashaya ulahlile isicelo sokuphikisa ukuvinjwa ukutshengisela obekuqoqwe ngabebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekusitsho ukuba usekela umbono wamapholisa ukuthi lokhu kutshengisela kungabi khona. U-advocate Pepecho Dube obemele iMDC owenkampani yamagqwetha eTanaka Law Chambers uchaza okwenzakale edale.
18 August 2019 amapholisa anxitshe iMDC Alliance imvumo yokuthi benze i-demonstration e-peaceful koBulawayo. Izizathu beziyukuthi amapholisa athe wona ngombono wawo kuza kuba lo dlakela kube lo mvukela, ngakho ke iMDC Alliance incithwe imvumo yokwenza lowo mhlangano owamhlaka 19 August 2019.
Kusenjalo uMnumzana Dumisani Dube weMathonsi and Ncube Law Chambers uphanyeke udaba lokubotshwa kukaNduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni edalele High Court.
Anomlisifayile amaphepha ekhoti so sizanga ukugijimisa ukuthi kuyenza ibail pending appeal so basizanga ukulungisa umoja ukuthi iphenduke isigodlo besizoyenza ibail pending appeal so singazi maybe singangena namuhla ngokusasa ekuseni.
Lamhlanje umthethwandaba kaMantshi Thashaya utshone uphithizela abantu bengena lokuphuma ikakhulu abalendaba ezimbalwa eziphathelane lenkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansila Tinashe Barami lo kansila uSilas Chigora bekumele baze edale kodwa abasabuyanga ukuzothonisiswa ngodaba lwabo lokulwa lomabhalane omkhulu wekhansili uTown Clerk uMnumzana Christopher Dube. Umthethwandaba ubikwa uhle waloba amasamanisi okubabopha. Kusenjalo owayengumsekeli kamongameli uAmbassador Mphelekezela Mphoko lamhlanje ubotshwe ngabekhomishini eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa waphunyuka wenelisa ukubaleka lapho efunyenwe elendodana yakhe uSiqokoqela Mphoko phandle kwemthethwandaba kamanje eTrade Gold. Umthethwandaba uhle wanquma ukulotshwa kwamasamanisi okumbopha. Icala lakhe alikacaci ukuba ngelani kodwa uCommissioner John Makamure weZek usekhuphe imibiko ethi uAmbassador Mphoko uyadingwa ubaleke ngemva kokubotshwa ngamapholisa eZek loba nje engachazanga ukuba ubotshelwani. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.